Ngibona njengalomkhankaso wakhe muhle kakhulu kodwa ngibona ukuthi ungathintsha lutho. Engakhangelela ukuthi bambophe kumbe bamhlukuluze athi ukuthi uba bomgabe ebuye uzokhuluma nabantu. Sisakhumbula ukuthi ubaba uTsvangirai owayekhokheli opposition ngeminyaka ephelileyo uke wazama into leyo ukuthi bazame ukuthi bakhulumisane nobaba uMgabe kodwa akazange akhulume nomuntu. Ngumdala ongafuni ukuthi akhulume nabanye kumbe azwe ukuthi abanye bayabesithini, ungathumezela nje amapholisa ukuthi bambophe.
Siyabona ukubana baningi abantu abakhononayo ngokwenzakalayo elizweni, kodwa nanga umuntu uyatshengisela kodwa kabamuphi usekelo, kungakuhamba njani?
Abantu baseZimbabwe kukhanya njengani basediniwe ngendlela lezi ezokuthikuthela, ezokuthi umuntu uyahamba esitaladeni njalo sebesaba ukuthi bengahlukuluzwa ngamapholisa. Sizakhumbula ukuthi lapho eZimbabwe ubaba uMgabe usebenzisa intando kayiphikiswa, nje utsho ukuthi amapholisa labanye bayabuya ukuthi bazoxotsha abantu kuye ukuthi bayatshengisela. So abantu sebesaba ukuthi labo bengahlukuluzwa. Kodwa enye into ekhona ukuthi abantu abalasikhathi esokuthi batshengisele, baye bedinga izimali, baye bedinga impilo, baye bedinga ukuthi bangaphila njani impilo engcono. So iyo yizo ezinye izizathu ezenza ukuthi abantu bengakwanisi ukuthi basekele undoda onjengalo.